Ngala abantu abayizudlakela bengasathenzisanga. Kuyayenza ukuthi kona abantu bebona ngantu kona it's okay ukuthi abantu benze abakufunayo. So amapolisa nxa bephosa njalo, ngiyathemba ukuthi bazakwenza bengela kwesaba ukuthi benovela ukuthi imibandla benovela ukuthi imibandla benongubani benonguzibani. And bakwenze ukuthi kona kungabi lo muntu ngoba into leyo abantu abayizudlakela i-violence yinto embi ebuhlungu ngoba iyaaffecta anyone at any given time. And yinto ongeke wayifiselwa omunye umuntu ngoba lawa awuzifisela into enjalo. So nxa amapholisa bethatha isikhathi sonalothi hhayi bayagcizana labantu laba abakwenze nje bekwenze ngendlela epheleleyo.
Kodwa-ke abasoze bakhethe yini ukuthi lo siyambopha lo asimbophi into ezinjalo, anti bajala ungani bayakwenza.
Ngakumelanga bekwenze konokwenu nxa bekwenza kumele sikuthi begcele hhayi maphoisa selihambanisa lapha. Into le ekubophana akuboshwene wonke umuntu ole ngqondo odlekela ngoba mina ngiyakwazi ibandla lami ohlela lawona yike elekelwa elezambe asilayo ipolisi eyodlakela. Therefore umuntu wezeudlakela ekuzambe uzenzela eyedwa, ngakho-ke kumele ajeziswe eyedwa, hhayi kodwa na afuna ukuqaza ngebandla le-ZANU PF. Mina ngilunga le-Central Committee which is the highest decision making body e-ZANU PF ezephansi. Asikaze sihlale phansi lona hambani loshiya abantu abantu ngezudla odlakela, kodwa bakhona abanye abantu bethu esikwazini na umuntu efuna ukubambelela emandleni ngenkani aze khona sokuthi abantu bona laba ama-element onjalo kababanje bejeziswe and we cannot support.
Kodwa-ke siyakhumbula-ke baba Golidi ukuthi kujwayelekile ukuthi amapholisa kuthiwa angazani asekela elinye ibandla ikakhulu ibandla le-ZANU PF. Wena ungathini ngakhonokho njengoba abanye bathi babopha be-MDC bengabophi be-ZANU?
Into engusho kona le-ZANU is the thing of the past. Sikhanye lokhu i-distribution akwenza into ezipheleleyo. Abantu nxa into engihlala ngikhuluma asibe ne-evidence bakithi kulezi nsuku sokurayithi ngoba sesile amafoni lawo ama-smartphone lawo aseyave namakhampani endawo yonke. Akuthathi umtiki umuntu esezudlekela lawo ucathile uthi khaxa sibe ne-evidence ngoba into eziningakaninganingabantu baphuma ngenxato kona akuna evidence.
Ngoba manje silo baba uVolta Moyo
amapholisa azehluleka ngoba kathesi umbuso sezandleni zamasosha. Since iqhu ibe khona leyi amapholisa aselamandla kangako because abayibo ababusayo kathesi ngamasosha. So nxa ikuthi amasosha ona la asedeployiwe ebantwini yiwo azabe sehlukumeza abantu ekhoza ukuthi kube lama-violence. Instruction vele iyabe ivela kumasosha ona la abusayo. Ipholisa akula nto elizayenza, umbuso lo ngowamasosha singakhohlwa.
So-ke nxa sesikhangela kodwa-ke baba Volta kulesi sibanga sokuthi kungaba lalokhu okuthiwa i-intra-political violence ukuthi abantu kubandla ele-MDC kumbe le-ZANU balwisane bona ngokwabo, kambe bangabotshwa yini bangakwenza khonokho?
Khona kumele abantu babotshwe whoever ongenza i-violence be it ngebandla le-ZANU esenzela omunye kumbe be it ngebandla le-MDC esenzela omunye. Umthetho kumele ube khona elizweni nxa likhululekile njalo lilandele umthetho. Yikuthi leli lizwe lakithi esikhathini uzavuma gips ukuthi ukubotshwa kwabantu kube kusiya ngokuthi ungubani njalo kuliphi bandla.
Hayi, siyakuzwa kakhulu Mnumzana Moyo, ungathilela kusasa baba.
Siyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke. Sesilo baba uSipasa Chuma ecingweni.
Ngibona abantu abangabotshwa lapha ngabantu be-opposition parties, yibo abantu abangabotshwa. Hayi, khona ebandla labo labeli-ZANU le. Abasazeke babotshwe kwane kudlalisa inkulumo nje. Akula muntu ongabotshwa laphandle. Njalo ngabanawo amandla nje abantu bethu ukubusa amasosha bazabetshela okokuyenza ukuthi bophanele abantu be-opposition party. Yibo abazaba sempilweni. Kakule indlela laphana ekhulunywayo. Kathesi bayawona bayathathela abantu yemalukuzela amalukuzela amasliphi lawo lokhuze abhalisa ukuvota lani. Bayenzani? Bazihlalele bakhangele. Akula muntu abayenzayo.
Silo baba-ke u-Oscar Ncube ecingweni.
Abe-opposition ziyabakhalela kodwa abayibona abaphethe abe-ZANU azibakhaleli ngoba kukhuluma iqiniso umuntu ukuthi abelungu bathi khona kunzima ukufundisa inja endala imikhuba emitsha. Ukuthi babuyele mangene emkhubeni omutsha kunzima ngoba akwazibona ukuthi akubaphathisi